sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili emhlazi ku 5 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gande uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele Mozambique luzaphathisa na ele Zimbabwe.
Ngathi mina uhambo olunjenga lolo loyabe lukhangelelwe ukuthi liza ncedisa ukuthi amazwe anjenge Zimbabwe le Mozambique ave lobuhlobo obuqinileyo.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi ibandla lezanu PF lasebenzisa amandla alo wonke ukuhluthuna isigaba sebhinga ngokhetho olwedluleyo ukugoqela ukupha abantu imali kodwa kwedlula.
Ipolitiko yonke ibisebhinga nothi akulo sele imali ifakiwe ngobuningi bayo kube ngathi imali lapha bebe
amazwe ambalwa abalisa elemelika asengezelele izijeziso zenotho pele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku kwele Ukraine.
Okwenzakalayo ngombuso kamnumzana laphana uPutin abaningi bakukhangela bakubona ukuthi kusekuyi dictatorship.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Emmerson Mnangagwa ofike kwele Mozambique izolo ukhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokusebenzelana lohulumende welizwe le Mozambique. Mnangagwa ubikwa ezahlala kwele Mozambique okwamalanga amathathu. Uhulumende uthi uhambo lukaMnangagwa lulandela alwenza kunyanga ezimbili ezedluleyo. Asenelisanga ukuzwa ukuthi uMnangagwa uhambe lequla elinganani. Kodwa sixoxe nengcwethi ecubungula izonotho umnumzana Masimba Kujera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngathi mina uhambo olunjenga lolo loyabe lukhangelelwe ukuthi liza ncedisa ukuthi amazwe anjenge Zimbabwe le Mozambique ave lobuhlobo obuqinileyo sibili nxa sesikhangele indaba zokuthengiselana. So nxa umungameli esiya khona ngale kuya kukhangelelwa ukuthi uzaqinisa ubuhlobo obukhona phakathi kwamazwe amabili, njalo uzenza ukuthi kube lezivumelwano ezizanceda iZimbabwe ikakhulu ku-trade, ngoba yizo izizathu ezokuthi i-trade engxenyeni lokuthi bengaphila njani ku-SADC.
Sizwa kuthiwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusayinelana izivumelwano lo mongameli Philippe Nyusi. Ubona ungani izivumelwano zona lezi ama MOU kunceda ngani, ngoba sesizwe kaningi ningi kuthiwa uyasayina umongameli esayinelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso kodwa singabona ukuphuma.
Isivumelwano lezi kuyabe kumele zincedise ilizwe ikakhulu kundaba zokuthengiselana kumbe indaba ze-defense. Kodwa asikhumbule nini ukuthi nxa bebhalelana phansi njengabomungameli uyabe usasele umsebenzi omkhulu okumele wenzakale ukuthi MOU leyo iqalise ukusebenza. Bayabhalelana phansi izivumelwano lezi bengakanika ama-ministers ukuthi ama-ministers agijime lama MOU lawa. So ngabe vumelana bona uyabe sokulo msebenzi still othi wenzakale, yikho sibona ukuthi kuyathatha isikhathi ukuthi izivumelwano lezi zibe lama results, ngoba ngabe sivumelane sokumele abasebenza emahusini athethene bekhangele ama MOU ukuthi ayephula imithetho yini lokunye okuneyiningi okumele bakukhangele i-MOU yangkhona ingakasebenzi.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi kungelani lokunqotshwa kwalo kukhetho olusanda kwedlula ngele-CCC, uhulumende uzaqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa lesi sigaba ezathenjiswa ngesikhathi sokhetho. Esigabeni seBinga North, owebandla leZANU-PF umnumzana Kudakwashe Munsakwa wathola amavoti azinkulungwane ezedlula isikhombisa 7971, kuthi umnumzana Prince Dubeko Sibanda owe-CCC wathola amavoti adlula inkulungwane ezilitshumi 10130. Ngokwakuqala ukuthi ibandla leZANU-PF linqotshwe ngamavoti amalutshwana kangaka kulesi sigaba. Sixoxe loSibanda owanqoba kukhetho, saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe wahamba njani njalo ukhangeleleni kukhetho lomnyaka ozayo.
Ubonile ukuthi iZANU-PF thina isiyalisile ukuthi wethu umongameli ebuye eze khulumisana nabasekeli bakhe. Kabili amapholisa esiyalisile, kodwa ke bona baphume le schedule. Singakutshengisa ischedule yakhona, iyatshengisa i-Central Committee yonke ibiseBinga North, i-Politbureau yonke ibiseBinga North. Akulo seleyo imali ifakiwe ngobuningi bayo, kubuye kungasi imali lapha. Bebekwanisa ukuthi kwamanye amawadi behambe benika abantu bethi nansi imali, wena votela iZANU-PF candidate, kodwa ngena lalo muntu ekuncedisa ukuvota. Yikho uzathola ukuthi abantu abancedisa ukuvota laphana babebaningi kakhulu kwedlula iminyaka yonke edlulileyo. Isizathu ukuthi ngabantu akade bethengiwe, bethengwa ngamabhakede omumbu, bethengwa ngemali. Yikho esikubonile kusenzakala. Sibonile uDA lo osanda kungena lo ephuma esiyahlanganisa izinduna zonke, esiyahlanganisa osobhuku, belokhu besethuselwa ukuthi khona abantu babo bangayekela ukuvotela iZANU-PF, bona bayakhuthwa ezikhundleni. Sibone abantu abaningi emawadini amaningi bethathelwa izithupha, bethiwa khona no, isithupha sakho awusitholi, siyahlangana kusasa lapho kuyavotelwa khona, uzwe sithole uzwe vota kufuzwe ngena lalo muntu. Sibone singazake sikubone. So bekunzima, bekunzima, kodwa kungasenani ngobunzima bona lobo, sanelisile ukuma ngoba silama structures, ama structures ethu asolid, but ngaphandle kobusolid kwama structures ethu abantu bakithi bayazi into abayifunayo. For 42 years iZANU ibingela ndaba labo, namhlanje sizobuthanisa ama grader sokutheni bebengapi 42 years zonke lezi.
Siyabona ukubana ibandla leZANU-PF likhanya ngani liqhubeke ngezithembiso zalo phambilini kokhetho. Kungakutshengisa yini lokhu ukuthi ukhetho oluzayo luza kuba nzima njalo kusigaba sakho sona lesi seBinga North?
Mina ukuthi angiboni ukuthi yiziphi inhlelo elokhu ziqhubekela phambili eBinga North ngemva kokhetho. Ngisho njalo ngoba inhlelo zona lezo esikhuluma ngazo ukuthi zikhona, lamagreda akhona afakiwe, yes kwenye indawo ukhona lapho angani khona agreda umgwaqo. Sibonile njalo ukuthi khona kufakiwe amatipa lezimota zokulungisa umgwaqo ngale esiyabuzuba, but sezile 3 or 4 months zikhona izimota lezana ziyayenza ilutho olumangalisayo. Singalungasengisa ukuthi nanku umgwaqo lapho yakhona, siyakwazi ukuthi iCaroy Road ibhakani lafakwa umbe sokule minyaka emibili lifakiwe lelani ibhakani, kodwa iCaroy igokwe iCaroy Binga Road asikayiboni. So angila lutho mina sendibonele ngalutho ukuthi khona sebelwenzile olungayenza ukuthi ngiyephutha ngokuthi khona ngo-2023 ama-elections ayabenzi. Lokhuyana okwenzakalayo yilokhuyana kuvele okujwayelekileyo, amabhakane akhona amanye bawakhiphe kathesi, mbathole bekhiphe ibhakane eBinga elukuze ne-terminus laphana eBinga, bekhipha befake elinye ngaze ngababuza ngathi selifuna ukutshintsha yini amanga okuqamba, ngoba lawana amanga sehlale kakhulu laphana. Abantu belokhu bebona ukuthi lalithembisa ukuthi liyakuzalungisa izibhedlela, lizalungisa lokhu lilungise lokhu, kodwa asikaboni lutho. So ke amboni mina ukuthi khona ngo 2023 kuyakuba lobunzima ebinga North. Ngo 2023 sizawina ngenumber ezinkulu okumangalisayo. IZANU PF izadliwa ngendlela ezadliwa ngayo ilizwe lonke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba sebinga North. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zeZANU PF ngalolu daba yehlule. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa useyekethise imigoqo ye-COVID-19 esithi igciwane le-coronavirus selinganeno kulelo lizwe. URamaphosa wethule amazwi akhe izolo ebusuku esithi imigoqo eyayifakiwe yaphathisa kakhulu ukwehlisa inani labathelelwa igciwane leli. Kodwa uRamaphosa uvumile ukuthi igciwane leli alikapheli. Esithi isimo asisavumeli ukuthi imigoqo le iqhubekele phambili. Uthi eminye imigoqo le iqale izolo ebusuku ukungasebenzi, kodwa eminye ebalisa ukugqoka ama-mask lokungabuthani ngobunengi kuzasuswa ekupheleni kwenyanga. URamaphosa uthi abavela kwamanye amazwe bazaqhubeka beveza isimo sabo sokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngibona sengathi amazwe amaningi asethe ukwehlisa kumbukekethisa imigomo umkhuhlane lo we-COVID okuvikela abantu, ngoba abantu abaningi sebegonyiwe, kanti njalo nemizamo yokuqhubeka abantu begonywa isaqhubekela phambili. Kanti-ke njalo siyabona nje ukuthi ukubhebhetheka kwegciwane sokuthe ukwehla nakulabo abangakatholi ukugonywa. Siyazi ukuthi siya esikhathini sobusika, okuyikuthi khona nje indaba kungaba yikuthi imigomo le iye yathi uyekethiswa ngesikhathi sisiya ebusika lapho umkhuhlane ophepha othanda ukuba mnengi khona. Yikhona nje lokho kungathi kuyasethusa, kodwa sibona ingathi bekuyisinqumo besokufanele ukuthi ngabe kudala sathathwa ukuze abantu baqhubeke babuyele ezimpilweni zabo, ngoba kubukeka sengathi le migomo isingaqhubeka ilimaza abantu kakhulu kunokuthi isindise izimpilo. Ngoba abantu sebelahlekelwe imisebenzi, abasakwazi ukuphila. Sibona ingathi ngalesi sikhathi lesi ngeke iphinde ibuye iqale phansi ngoba abantu sebegonyiwe.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani okungaba kubangele ukuthi igciwane leli libe nganeno? Yikuthi abantu bebelandela imigoqo yezempila kahle, kumbe vele igciwane lakhona lingani liyavuka liphinde licatshe lona ngokwalo?
Ngibona sengathi ukwehla kwegciwane ikuthi isikhathi salo nalo bese lifike lapho abantu bona bodwa imizimba yabo esiqale ukuzilungisele sisanelisa ukulwisana nalo bona bodwa, nakhona kungekho mhlawumbe nokugonywa okuthile. Ngakho isikhathi sale ligciwane esokuba nobungozi obukhulu ngathi bese sidlulile. Hayi ukuthi abantu bebelandela imigomo, ngoba abantu abaningi nje ngaphandle nasezindaweni ezithile bese bekudala nje beyekile ukuyilandela le migomo, kanti nezinga lokuboshwa kwabantu ukuze le migomo kuqinisekisa ukuthi iyalandelwa bese lehle kakhulu, nekungasekho nje ukuqinisekisa okungako. Ngakho ngibona sengathi ukwehla leli zinga akukho ekuthini abantu bebelandela imigomo, kodwa kusekuthini ngabe abantu bese begonyiwe kakhulu iningi labo, kumbe njalo igciwane imizimba yabantu nje isijwayele isizilungiselele ukulwisana nalo.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Yeah. iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umphathi mhlambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthwaliswe nzima edalele eParliamente izolo ngamalunga aleli dale kade efuna ukuba kwazi ukuthi kungani uhulumende wakhetha ukuthenga amajekiseni eCOVID-19 awavela kwele China khona kule mihlobo eminingi etshiyeneyo umhlaba jikelele. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi icala lamalunga ebandla le-CCC amane uJoana Mamombe, Cecilia Chimbiri, Takutswa Ngadziwore lo Takutswa Jirika elokwephula imigoqo ye-COVID-19 lizathethwa mhla ziku-5 ngenyanga kaNkwenkwezi uMeyi. Manje sengilichiya esandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lesithumele ne-WhatsApp.
Sanibonani kule ntambama ehle, bingelela uStudio 7 abasakazi bonke bephelele, omama nabo baba abasebenzelayo la emsakazweni. Bingelele abalaleli, omama obaba abantwana nomkhulu ogogo, kuyo yonke indawo la okutholakala khona isizwe sikamphakathi. Ngiyabingelela. Kutamba mehle inkanyamba ekhulumayo uDumisa lwa kwaNkala, ngikhuluma ngise Johannesburg. Ngithanda ukuvula abantu bakithi amehlo ukuthi bekwazi noma ngabe bakuphi ukuthi sinje singumthwakazi siyisizwe, isizwe esiphelele, isizwe esingakwazi ukuba no-president waso, sizimele sodwa. Isizwe esingambumba u-government, sizimele sodwa kungela kuyama kwezinye izizwe. Isizwe sikamthwakazi, isizwe sasemathebelelendi, isizwe esigoqela zonke indimi ezitholakala kwamthwakazi ngaphandle kwesishona, zonke indimi ezitholakala kwamthwakazi. Ngakho ke akuphele lokhu ukuthi abantu bakithi bebe berojwa ngomlomo omnandi kube kuthiwa singabantu banye, nabo bese besithi hhayi asifuni lo muntu ozabe sitshela ngokwemhlobo. Kodwa labana abantu bona besitshela ngayo imhlobo noma bengakhulumi ngama-voices wabo, kodwa bayasibonisa ngama-actions wabo. Akuphikwa, akuvikwa, ibhatsha lihlohlwa ukuthi thina sese sithi thina mase sikhuluma ngokwemhlobo bese kuthiwa singama-tribalist. Okhuluma nge-action ngoba isilungu sithi actions speak louder than words, naye is a tribalist. Ngakho ke asihlanganipheni bantu bakithi singenziwa abantwana. Amaqembu wonke awepolitiki asuka eHarare alikho nelilodwa elilwela inhloso zabantu bakomthwakazi, alikho. Angeke ufake ukhansila osuka kwaMrewa sezokuba ikhansila kobulawayo elindimantendi ahole athathe imali yakhe ayispenda kubo le ukuthi idorobho lifile kumbe linjani, akala ndaba nakho. Okwakho okwakhe yipay ayifunayo. Bantu bakithi ngiyalicela, ngiyalincenga, besingenayo iphathi, sasinozaph uzaph naye wasenzela amatayitayi ngoba wasithatha wasihloma khona ngale. Manje uphumile uzaph uneminyaka eminingi kabi, uphumile waze waqala phansi ukuthi abe nguzaph omusha. Kodwa ke siyazi ukuthi vele indwangu isilahle isiphongo sayo, angiyisoli sibili izaph. Kodwa ke siyayazi lapho esuka khona, sikhule ngayo, ihlulekile. Ake sizameni ezinye izinto, ake sizameni amanye amaphathi, ake sizameni MRP, Mthwakazi Republic Party, MRP, Mthwakazi Republic Party, umholi wayo uMqondisi Moyo. Ake sibazameni laba abafana, ake sibone ukuthi kathi sihluleka ngapi. Singazeyisi thina, sihlutshwa ukuzeyisa abantu bakomthwakazi. Ngihlala ngizwa lithi hayi baze laba abalutshwana, hayi basezelani, izani lezelani. Kambe lingajabulela amakepisi, lingajabulela ukuphiwa amakepisi le-10kg yempuphu kumbe enhlanyelwa ngesikhathi sokulima. Yinto elijabulela ukuphiwa nje izambi ye-dollar for two, yiyo le into eliyifunayo elijabule. Hayi selezelwa ukujwayela mpela ukudubeka, selibona ngazathi vele into eyenziwa yizambi le-MDC vele yindlela yokuphila. Thina siyawazi umehluko phakathi kwendlela yokuphila nendlela yokuhlupheka. Manje thina sisendleleni yokuhlupheka, siphakathi kwempilo yohlupho eluhlupho emathebelelendi ngoba libona nje izigaba zethu zingadivelophi. Ngiyalicela abantu bakomthwakazi, zamanini MRP come 2023, kuyenenze okwenu. Isishona lesi elitshona lisikhuluma lingamaNdebele uzuzisa unyanye lwakhulini, asikwenzeli lutho, sigqatshe ngolwakhulini. Yebo, angisho ukuthi isishona singakhulumi, asikhulunywe uma kune-reason. Hayi ukuthola abantu bakithi selipeperesa noma lingamaNdebele libabili selikhuluma isishona, olwena ulimi lulusolana. Ake sikhulumeni okungokwethu, sikubalulekise, sikuqakathekise, sikuphakamise, sikufake ezingeni, sikufake kwenye ilevuli. singabe sikhuluma okwabanye ngato kwethu kuyenyaniswa. Ngiyabonga abathokazi abahle, ngiyabonga basakazi abahle. Ngilale kahle.
Sanibonana emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi nomhle kangaka ukuthi lisiphathele inhlelo ezinhle kanjena ukuthi asikwazi ukuthi amazwethu nembono yekuzwa kahle esizweni sami siyabonga. Sengathi ningahlala liqhubeka kanjalo. Mina njengami ngikhala kakhulu ngokuthi kusase nabantu abathi uDouglas Monzora neqembu lakhe noThokozani Khuphe banephathi ukuthi kuthiwa kunabantu okuthiwa babalandela. Hhayi, angiboni ukuthi sikhona isidiko salokho, nongaboni sobele ngabe seyabona manje. Bafuna ukuphazamisa abantu kahle kahle bona bayizana uPF njengabe bacasha ukuthi hhayi linelilandela thina ngenani labuzane ngabe siyabezwa. I-opposition party ekhaya esiyibona ukuthi ihamba ngeqiniso yona leya yi-MTC eyayiholwa ngutswangrai njengamanje isiyisisisi esiholwa uNelson Chamisa. Sengathi abantu bakithi bengabona bevuke nabo nazo beyisapote ngendlela zonke ngoba lapho ehamba khona kuthiwa iyakhankasa amaphoyisa awayivumeli bayibopha bayicindezela. Ayikho i-opposition party ekhaya ehlukunyezwe njengayo le party eyayi-MTC esiyisisisi. So nathi sila esikhona hlukumezeke kakhulu. Siyafisa njalo ukuthi ngenye ilanga sibone sisaphila ilizwe lakithi liphethwe ngendlela elesizotha liphathwe yibo labo abafana labo neselijamisa ngoba sibone ngani ikusasa labo lingangani liyaqhakaza ngoba banawo umbono welizwe lelo ukuthi ubuhlungu bezizalwane zaseZimbabwe babuzile bahamba ngeqiniso labo.
Studio 7 ibingelele kubalaleli nani basakazi bethu abahle abaloqotho. Ye ngiye ngikhulume lapha ngendaba yesikolo. Into eyenzakala ezikolo lapha eZimbabwe sithethe zimali. Uzathola ukuthi imali zizobe yifuna izikolo amatitsha engafundisi. So lapha ezizavulwa khona zizothiwa imali yakhona ifunakala i-term yonke from January up to ukuvala kwe-first term. So bona bengafundisanga anti busisela loku kubizakala la. Siyacela. Zakhamizi ezinhleka sibambaneni singabhadali leyo mali ezikolo singcono sibhadale okuyihafu kumbe bavula ngoFebruary phela kumbe ngoMarch siyabhadala imali kaMarch kuphela lezi ezinyanga bengafundanga sibhadalani. Umbuzo wami wokuqala lo ukuthi sibhadalani la sirojwa egcekeni kunje. Hayi. Bantu bakithi asivuseni amehlo manje kade sadliwa. Siyakubona ngibuye ngapha kwezombangazwe. Ilizwe leli selemhlule uNangagwa labantu bakhe. UNangagwa waphuma esihlalweni ngokwehle kukontrola abantu bakho ngamasela amakhulu. Bakhuluma kakhulu baphethe lapho besedla izimali. Ilizwe lizathuthuka kanjani? Phuma lapho isilizwe selukwehlule. Liyakwehlula ngoba kulanto yenzayo. Abantu liphethe lokho lidudulala lomfana omncane, uChamisa akaxokozeli umfana lo. Hayi, uthule kodwa limhleli kakhulu. Usethe uyayenza imihlangano, uyahlalwa, uyavalelwa. Kanti kuyini okubonakala lapho? Abanye la ama-parties hayi kahlukuluzwa, kuhlukuluzwa iparty yomfana omncane. Libonani kuye? Kuyini elikubonayo? Anti libona iqiniso lodwa? Ndibona iqiniso lodwa la kumthwakazi engamqondisi uhlukuluzwa kubonakala amaqiniso. Oleqiniso uyahlukuluzwa abalamanga babikwa esayidini eraiti abaqamba amanga laba betshela abantu amanga ezabomuzwe lwezabomakhuphelezi okungamaphathi okunganamsebenzi okufuna imali babanga nje laba balwa umuzwe lwamakhuphe imali abayibanga la bafuna imali. Ha! Siyanyanyisa manje kade sihlupheka kuleli lizwe. Dala sihlupheka. Yekelana laba abafana abancane laba abaliqiniso bakukhokhele leli lizwe. Vele ngaze lenzeni. Abantu bazoze bayivotela idoti beyikhangela. Abantu bahlakaniphile manje kade. Kalerubha bani. Abantu bakhaliphile kade. Phuma mina kagola abantu bakho. Uyehluleka manje. Wehlulekile umgaba wayengcono kakhulu. Ashayi khulu kabe ukabe was better than yabonga sofa sonke mbongolo kona ngapha yilibizwe lami ngikhulumayo lapha yimi sofa sonke ngoba ngiyalazi ukuthi singakhuluma usulala uredo yabonga.
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lesithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amazwe ambalwa abalisa ele Melika asengezelele izijeziso zenotho kwele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku kwele Ukraine. Enye inkokheli yamazwe ithi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin kumele ajeziswe emthethwandaba womhlaba esetheswa amacala ombhuqazwe. Izidumbu ezabantu ababulawa ngesihluku bezigcwele ezitaladeni zamadolobho ayehluthunwe ngamabutho ele Russia asesukile kusukela ngesonto ayebucwadlana lesigodlo se-Ukraine iKiev. Sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhe Bhango Dube.
Izidumbu ezitholakale elizweni lase-Ukraine lapho kekade kulamasosha ase-Russia khona kube yinto eyathi ukuba ludaba olusegudini kakhulu ikakhulukazi emazweni angasentshonalanga ngoba sisazi ukuthi kuningi okwenzakalayo laphana nxa kuwukuthi kuye kwavela isimo sempi elizweni. Kodwa-ke kuye kwachiya abantu abaningi bele mbuzo eminingi kakhulu engithemba ukuthi ngokuhamba kwesuku noma ngokuhamba ngokuhamba kokuhanjiswa kwalimpi kuzabe khona impendulo abazayenelisa ukuthi bayihlomule njalo noma abazayenelisa ukuthi bayiphendule kukhangelwa isimo lesi esikhona elizweni lase-Ukraine njalo kukhangelwa lo monakalo lo otholakeleyo.
Umbuso kamongameli wele Russia ubona njani, ubona ungani ubusa njani ukuze enelise ukuthi ibutho lake libe lesihluku esingaka?
Okwenzakalayo ngombuso kamnumzana laphana uPutin abaningi bakukhangela bakubona ukuthi kuba sekuyi-dictatorship ngendlela abuza ngakhona ngoba useyintando kayiphikiswa ongasafuni ukutshelwa lutho. Kodwa-ke uhlupho lwakhona ludeeper than lokhu esikubonayo ngamehlo. Into ekhona ngeyokuthi amasosha ase-Russia indlela abazwisisa ngayo bazwisisa ukuthi kufanele ukuthi baprotecte i-sovereignty yelizwe labo lase Russia. Ingakho nxa ukuthi bengayelelisa ukuthi behambe bayihlasele isitha esingavuka kusasa hlasele ilizwe lase-Russia kutho ukuthi bazabe bengasawuhlomulanga umlando lo abavela bawuphiwa ukuthi ufanele ukuthi bavikele ilizwe lase-Russia. Ingakho belalela kakhulu umnumzana uPutin ukuthi bahambe bayekulwa naloma ngubani lo abe bethole ama-orders betshela ukuthi lo uyisitha se-Russia.
Kuzaguqula na ingqondo yalabo kade besekela umongameli wele Russia?
Labo abakade bevele bedlelana lo mnumzana uPutin angiboni ukuthi isigameko lesi kungabe yinto engatshintsha lutho. Njengalokho esaseke sikubona emazweni mhlambe adlelana labo le-NATO, adlelana labo Melika ngesikhathi kuhamba kusiyakwenzeka izinto ezazenzakala elizweni lase-Middle East kuwo Afghanistan ngale abantu bebulawa kubo Libya, abantu bebulawa emazweni njalo afana labo Iraq, abantu ababebulawa ngesikhathi sika Saddam. Kodwa-ke bajika o-Tony Blair bathi hayi kwaba liphutha sakhuluma into engayisiyo. Kodwa-ke akuzange kwabe lo tshintsho ebunganini babo lamanye amazwe ababedlelana lawo. Engithemba ukuthi kusase into efanayo ukuthi amazwe afana labo China lamanye amazwe avele edlelana nobudlelwano obuhle nelizwe lase-Russia. Lokho ayisikho ungatshintsha lutho ngenxa yokuthi sekuvele isigameko sabantu laba abatholakalayo bekuma mass graves elizweni lase-Ukraine. Kodwa-ke ngithemba ukuthi kuzabe khona ukuthi bazahlala phansi kube khona amazwi abanikeza umnumzana uPutin ukuthi akazame ukuthi baqondise ezinye izinto ngendlela thize ukwenzela ukuthi kungaze kugcine kucukela phansi ubudlelwane babo. Kodwa kukhona ubudlelwane babo angibona ukuthi kungapha batshintsha ngoba njengoba ngisithi ngicizelele ukuthi impi leyi babugande yimpi esiyibona ngamehlo, sibona abantu bedutshulwa bebulawa, kodwa impi leyi is so deep rooted ukuthi kulezinto eziningi. Enye impi ilwiwa ngamehlo lesiyibonayo, kodwa enye impi ilwiwa ngomkhonomi enye impi kuliwa ngezinto eziningi okuhlanganyela konke lezinto ezifana labo gas labo petrol esibona namhlanje kudura umhlaba wonke kodwa ke kungenxa yokuthi amazwe amabili nalawa alamandla emhlabeni ayiwalwayo njalo kuyokuthi okunye kuyikulwa ngokuthi uPutin ulwisana le dominance ye US dollar ekhona emhlabeni.
Umnumzana Difa wajabhe Bango Dube ngolandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 esebhilitane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.